esivumelwane sikhona savumelana ukuthi umuntu ongasimela ngcono ngembono yethu ngubaba uTsvangirai. Yikho kwa-agreement sabhala ukuthi nguye ukandidate we-alliance ku-presidential election. Ngaphandle kokuthi kuhlalwe phansi kuvunyelwane futhi ukuthi sokuzaba lomunye ukandidate uTsvangirai uyabe elokhe ngukandidate loba kuyabe kulokudonselana lokho kuyabe kukhona okuqambayo. Ngaphandle njalo kokuthi ubaba uTsvangirai abuyathi kithi hayi mina ngumbono wami sengibona ingazani ngiyehluleka ukuthi ngithathe isikhundla lesi ngibe ngenza umsebenzi wokuba yi-candidate. Kasikafiki kuleso sigaba, yikho ke sithi thina u-candidate we-presidential silayo. Yikho sithe ngeviki lephelileyo kakuhanjwe kuyekhethwa o-candidate be-parliament, kuyekhethwa o-candidate be-local government. Yikho lapho esikhona okwakathesi.
Siyabona ukubana isikhathi sokhetho sesisondele, nxa sikhangele kathesi kungani kuthuli, kanti kungakubangelwa kini?
Kumele sinanzelele ukuthi njengoba nge-election lay ka-2018 kwacithwa i-voters roll endala, kwathiwa kuqaliswe kubhaliswe kakutsha uZulu ukuthi abe yivota. Yikho-ke okwakathesi ngenxa yokuthi kulokubhaliswa kwama-voters lokhu ku-voters roll, njenge-alliance lamanye amabandla sithe kungcono singazami kuxotsha mpala mbili kumbeni ntathu, kasixotsheni into kwakathesi eyodwa eyikuthi kasikhuthazeni abantu bayebhalisa ukuthi babe ngamavota. Yikho-ke ingaphela. Yikho-ke sesizagijima ukuthi hhayi kasikhangeleleni-ke okokukhankasa ukukhuthaza labo ababe sebebhalisile ukuthi bayesivotela ngesikhathi sekukhethwa.
Silokhu sikudaba lokurejista, siyananzelela ukubana izigaba zeMatabeleland yizo ezithiwa balutshwana abantu abarejistayo. Lingaba lolwazi na ukuthi kuyini okwenza ukuthi bebe madolonzima?
Okokuqala ikuthi nje kwesinye isikhathi siyakhuluma singaculungulanga kakuhle inombolo ukuthi zimi kanjani. Kayisikho qiniso kangaka ukuthi ukungakhuthali kwabantu kuseMatabeleland. Ungakhangela ekupheleni kwefezi leyana ngoDisemba ngokufika kweKhisimusi lapha. Ye, iBulawayo yayingunumber last ngabo-52 khonapho percent yabantu ade bekhangela ukuthi bangabhali. Ibe silandelwa hathi iprovinsi yeMatabeleland ilandelwe yiHarare. Kodwa ungayikhangela against abantu aba-expected ukuthi babhalise iHarare abayi-1.3 million. Uzabona ukuthi abantu ade sebe-registile iHarare bayi-54% kuphela. Yikho ingunumber 2 from last iHarare. Kube sokulandela ukuba ngunumber 3 from last 8, number 8, iMatsouth layo elokhu isemuva. Kodwa iMatsouth isiseduze kuka-60% ngoba iku-59 point something percent.